Senta Bravo akusho simzile ovele kugatsha lezempila kahle ukhala ye ngamabhoda emngceleni ukuthi ha kulezikhala is very porous abantu bayafosha lama drugs wena uthini njengomunye wama survivors
ya ngathi weche into yokuqala into engayishiyo ukuthi ke into ekuona ukuthi ngesinye isikhathi kungananzelwa ngahambe emabhoda nalo abathu uyabona ukuthi kuyabo kula kungela into esisho icontrol icorruption isindawo zonke ngoba lingananzela kulezinye izimota eziyabe zingena ebhoda zivalekile kungela muntu uyabe estetch imota zona lezo kuyabe sophunga ukuthiwa imota leyo akumelanga isetshwe yabe iphunga ukudlula yeso kusibathi ngesinye isikhathi sokuthi lawo amapolisa ngokwawo abe CID drugs abasayenzi umsebenzi ngendlela nxa sisikhuluma iqiniso elikhona ngoba bengabopha umuntu siyabe sikhangelela ukuthi nxa umuntu eboshiwe siyabe sikhangelela ukuthi umuntu yena uzabona ukuthi indaba yakhe ezagcina ngayo sokusiba-ke lesinye isikhathi sokuthi ukuthi size simise indaba lezi zama-drugs kufunakale ukuthi layo i-government ifake isandla kubandla elelokuzeni lethu leli ezimbabwe civil liberties and drug network asingathi-ke ngesikhiwa i-support ukuthi-ke laba abantwana abancane ukuthi size sihamba si-educate abantwana wona laba siyabe siyenza ngenye indlela yokuthi-ke bona ngokwabo babona umbono wokuthi lapha sokulomehluko ubhuti wethu wayethatha ama-drugs but kathisi kasathatha ama-drugs sokulani sokune-change nxa sokubonakala i-change kimi kutho ukuthi wonke umuntu uzanjani uzabe ebona i-change njengami sengi-drug survivor but kwakungeko lula ukuthi ngize ngibe lapha namhlanje sengikhuluma ukuthi ame drug survivor kwakunzima but ngayekela ngenxa yokuthi-ke ngabe ngabambelele ukuthi ngibe lokhu ngisebenza ngezimbabwe civil liberties and drug network kusiba njalo nje ngathi-ke abasakhulayo lokhu esikuthathayo lokhu akula lutho esizaluthola into ekona kuphela ukuthi nje siyabe sibulala i-health-ke ngesikhiwa uyabubulala umzimba ekugcineni uzabona futhi lazo iy'ngqondo zomuntu enalo ziyabe zingasatinjani zingasathathi kahle engasalaleli abazali engasalaleli ungazama ukuthi umtshele ukuthi hhayi yenza so lapha yenza so uyabe senjani uyabe seyala so into engayitshiyo ukuthi abasakhulayo please lingathathi into ezidakayo
iyabonga kakhulu
ya
thank you very much
hhayi lami iyabonga